isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngolesine mhla ka 14 Mpandula 2023 nguPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Second time of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development, modernization and industrialization of our country through high impact results.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhubeke inhlelo zentuthuko.
Umkhethile kwaba ukuthi abe ngomunye wamaqhawe ngemsebenzi yakhe ayiyesileyo. Kodwa mina ke ngikuchaza ukuthi ubaba uMalinga Joshua Thede esingayelapha wazalelwa ePlaabus, ezalwa uThege uMabunda Malinga Ntombi, ezalwa intombi yakomponi Ntombi.
Izakamizi zakobulawayo namhla besithe gwaqa ngobuneni yeamphitheatre kobulawayo enkonzweni yokuvalelisa umoya umnumzana Joshua Malinga. Akhala ngokuthi asethwele amagabha avuzayo amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngokuhlukunyezwa lokubotshwa mahlayana ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo ezijiyeneyo ezingathuthukisa impilo kaZulu. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare emhlanganweni omkhulu wezisebenzi zikahulumende ezigoqela abaphathi ntambo benhlangothi ezijiyeneyo labasekeli babo. Uthe kuqakathekile ukuba abantu benanzelele ukuthi ukhetho olwenziwa ngoNcwabakazi solwedlule, njalo uthole usekelo olukhulu olwenze wanqoba ngoba eqhuba inhlelo zikaZulu. Utshele abaphathi ntambo benhlangothi zikahulumende ukuba sekuyisikhathi sokusebenzela uZulu, hatshi izifiso zabo.
The second time of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development, modernization and industrialization of our country through high impact results.
Uphinde waqongozela ukuba kumele kusetshenzwe ukuqinileyo lanxa kunzima, ngoba inkokheli yeZANU-PF yafakelwa izijezo zomnotho ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi uzazama ngamandla onke ukuthi aphutshe kahle umsebenzi owakhiwa kwedamu leGwayishangani, kanye lokuthi kulungiswe umngcele weBait Bridge lowe-Chirundu lezinye indawo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uhulumende kaMnangagwa udlala ingqondo zabantu.
Kuyinhlekisa mahlabezulu ukuzwa ubaba Mnangagwa esithi cabinet yakhe izaba yizichaka zabantu, izasebenzela abantu. Hayi, lapho umbaba uphosisile, asivumelani lakho. Sibona ungani ikhabhinethi le engazakibe khona ngesikhiwa bathi is very weak.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Msokelwa Ndlovu uthi ubukhokheli bukaMnangagwa akabuveli kuZulu, ngakho ke akulanhlelo ezikhanyayo ezizathakazelelwa nguZulu.
Ezisebenzela abantu zinkokheli ezivele ebantwini, inkokheli ezaziyo ukuthi amandla abalawo abuya ebantwini. Iningi labantu abakukhabhinethi kaMnangagwa, laye uMnangagwa wakhona, waliwa ngabantu ababavotelanga.
Kodwa owalelwa impi yenkululeko ekuviyole Zipra umnumzana Ethan Matibela uthi ulethemba ukuba uhulumende kaMnangagwa uzasebenzela uZulu.
Njengama overthrows sokumele lati sifakwe kuma decision making ngoba silayo lati imicabango engancedisa ukuthi uhulumende a implement i development. So sesifuna lati ukuthi sibe involved.
Osakhulayo umnumzane Thabani Dube uthi ulethemba ukuba uhulumende uzalungisa indubo ezibhekane labatsha.
Ngicela uhulumende asincede ngemsebenzi, imsebenzi ayitholakali. Siyabona ama company amaningi avaliwe. Njengokubulawayo ngale idando kuvalile ares akusebenzeki. Sithola semabhrijini vele akutholakali umsebenzi.
Umnangagwa usanda kunqoba kukhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla agoqela LCCC athi kaluqhutshwa ngemfanelo. Inhlanganiso yezimbalwa ezigoqela e-Southern African Development Committee SADC, African Union AU, le-European Union EU zathi ukhetho olwaqhutshwa kwele Zimbabwe kalwenziwanga ngemfanelo. Ngimele Institute 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakamizi zakoBulawayo namhla bezithe gwaqa ngobuningi yamtheatre koBulawayo enkonzweni yokuvalelisa umoyi umnumzana Joshua Malinga ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMalinga wake waba ngumeya wakoBulawayo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulume kumbuthano bachaze umnumzana Joseph Malinga obekudalele ZANU-PF Politburo njalo ephila lobugoga njengomuntu osebenzele isizwe okungathandabuzwayo. Bathe lokhu yikho okwenze waphiwa isicoco sekhawe lesizwe. Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube utshele abasesililweni lesi ukuba wephuke inhliziyo ngokwehlele uMalinga.
Nganyanzelela ukuthi wasemisi I tried 5 times to go for Lady Rina Doja, and I made the conclusion that I'm going to say it's a phone say. Right in the middle of the night, now for the phone, I'm sending kind of a message. Someone sent a message to me as a team. On a said note, Umalima is no more.
Omele iwange central edalele parliamente umnumzana Daniel Mulokele utshele iStudio 7 ukuthi uMalinga ulwele abaphila lobugoga labantu bonke kwele Zimbabwe ngendlela ehloniphekayo.
Ube ngumuntu okade kwanisa ukuthini lokho abanengi abangaphiki khona yena befika khona akade besesabukuya khona yena begijimela khona esingathi thina ube nguye ovula indlela. So abantu abanengi abalama disability lapha koBulawayo emathebelele eZimbabwe, Africa, umhlaba wonke jikelele bebele role model enhle ngobaba uMalinga.
Unkosikazi Rose Mpofu omele isabelo semathebelele South phansi kohlelo lweproportional representation kudalele parliamente uthi liqhawe lamaqhawe.
Kumele ukwazi ukuthi wakwazi ukuchallenge nawe ungene parliamente akunani lokuthi ugogekile. Ngabe lesibini since 2013 ngangene parliamente, 2018 ngachallenge njalo ngababonayo bangakhuselanga kodwa ngakwazi ukuwina. Ngabonga kakhulu baba ukuba ube-encourage wonke umuntu sithi ngobaba ubaba kalala ngokuthula njalo.
Ilunga lePolitburo kubandla leZANU-PF umnumzana Chinga Dube uthi uMalinga ube yindoda emadodeni. Isikhulumi semuli umnumzana Sibongilizwe Ncube uthi balahlekelwe kakhulu njengomdeni.
Umkhethile kwaba ukuthi abe ngomunye wamaqhawe ngemsebenzi yakhe ayiyesileyo. Kodwa mina ke ngifuna ukuchaza ukuthi ubaba uMalinga Joshua Thele esingaye lapha wazalelwa ePhilabusch, ezalwa uThele uMabunda Malinga Ndlovu, ezalwa yintombi yakomfuli Ncube.
UMalinga ubabhubhe eseleminyaka yokuzalwa phose engamachumi ayisithoba nemibili 79 uchiye umkakhe unkosikazi Ronia Malinga abantwana abalichumi labazukulu. UMalinga ubesengumcebisi kamongameli u-Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ngomnyaka ka-1992 nguye owakhokhela umsebenzi wokuthi kuphunywe lomthetho wakuqala okhangela ngabakhubazekileyo. Ubemela abakhubazekileyo edale lephalamende eZimbabwe, ezwekazi le-Afrika lasenhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba i-United Nations. Ukhangelelwe ukubekwa kusasa e-National Heroes Acre. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Akhala ngokuthi yasethwele amagabha avuzayo amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngokuhlukunyezwa langokubotshwa mahlayana ngamapholisa. Omunye wababotshwe namhlanje ngunkosikazi Fadzai Kadzombe, umsekeli kameya weHarare. Sebefika phose ichumi ababotshiweyo ngamapholisa abakubandla le-CCC abetheswa amacala ahambelana lokhetho oluqhutshwe ngoNcwabakazi. Kubika uGibbs Dube.
Unkosikazi Kadzombe owetheswa icala lokutshaya ilunga le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho ubotshwe namhla njalo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa. Amagqwetha akhe athi uyaliphika icala aletheswayo. Amanye amalunga ebandla le-CCC asanda kubotshwa ngumnumzana Patrick Cheza labanye bakhe abane eGoromonzi, umnumzana Give Mo Maroba ohlala eseke labathathu abetheswa amacala okhahlameza amalunga ebandla elibusayo ngesikhathi sokhetho. Kulabanye njalo eHarare abagoqela uKansela Clyde Mashojera loDavid Jasop abavalelwe enkambeni yamapholisa okuthiwa babefuna ukubulala ilunga lebandla leZANU-PF ngesikhathi sokhetho. Kube labanye njalo abasanda kubotshwa umnumzana uStalos Siziba, unkosazana Maureen Katemaunga, amalunga ebandla leli esabelweni seMathebeleni South lezinye indawo. Ibandla le-CCC lithi abantu bonke laba babotshelwa ize. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi basahlolisisa amacala etheswa abantu laba. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa lebandla le-ZANU-PF.
Siyakhuluma nje iqiniso ukuthi hayi ukhetho lokuhambanga kuhle, kuningi okwaphambanisekayo ukhetho olwenziwayo okwabangela ukuthi ukhetho lwangikhona lungatshengisi impumela yeqiniso yokuthi abantu beZimbabwe ngempela bakhetha ubani. Ngalokho thina sithi ndawonye lesadakhe lezinye inhlanganiso ezazihlolisisa uhlelo ukhetho lolo, sithi thina kufuze ubaba uMnangagwa abuye ahlale etafuleni lathi sikhulumisane ngodaba lokuhlela ukuthi kube lokhetho olutsha oluzahamba kuhle oluzakhupha umkhokheli onguye ofunwa ngabantu beZimbabwe. Kodwa ukuthi lokhu kwenzakale inhlanganiso njengabo zekhi kufuze zidilizwe, kubunjwe inhlanganiso entsha ezamaneja ama-elections eZimbabwe isebenza ndawonye lesadakhi lezinye inhlanganiso ezele zivela kwamanye amazwe ukuze ukhetho luhambe kuhle. Njengokwenzakala ngo-1980 kusenziwa ukhetho, kwabuya inhlanganiso ezitshiyeneyo ezazisupervisor lokuhlela ukhetho ukuthi luhambe kuhle. Ikho esifuna kwenzakale ke eZimbabwe ezinyangeni ezilandelayo, ezilutshwane ezilandelayo. Sithi thina abantu beZimbabwe bengalahli themba, bengethuselwa, bengesabi, bengabi ludlakela, kodwa beme ndawonye baqine babe le-focus, bedemand ukuthi kube lokhetho olutsha oluzakhupha umkhokheli wabo abamfunayo u-advocate ubaba uNelson Chamisa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe okuhlanganiswa ye-Common Market for Liberal Solutions uthi awuqedakali okwenziwa ngamapholisa lebandla elibusayo.
Phela yena umongameli u-Emerson Mnangagwa uthi yena njengoba sebenqobile usebiza abanqotshiweyo ukuthi bezosebenza bonke. Bengasebenza njani ngapha behlukuluzwa? Sokutshengisela ukuthi ingxenye kulokwesaba ukwethuka okuthize. Ngingazi ukuthi kuthiwa khona i-TCCC sebe khuluma ngokuthi kuzaba lolunye ikhetho eluyabe luncediswa yi-SADC. Angiboni ukuthi kuzakwenzakala kunjalo, ngoba siyazi phela ukuthi i-SADC ibuswa ngomongameli abaningi esingathi basekela yena u-Emmerson Mnangagwa. Ye, kungenzeka into yonke ile ndlela yokuqala, kodwa kungaba nje kuqondane lohulumende ombamaniswa i-GNU a-olunyikhetho angikholwa. Ya, umumuka umanga kuhle bayahlukuluzwa, bayakhalakhala, sokumele uZulu abamele lapho.
Umnumzana Witness Dube okubandla leZANU-PF okhuluma ezimele uthi ibandla le-CCC seliphelelwe umphako.
Njengomngani wenu lina baphathi baphephethi bendaba, into engalitshela yona ukuthi akusiloqiniso ukuthi amalunga e-opposition bayahlukuluzwa. Sibonile isikhulumeli se-CCC ubaba uMkhwananzi obedingakala ngoba akazange aye e-court ngelanga okwakumele ahambe khona, wathola i-warrant of arrest. Umthetho weZimbabwe nomthetho wa noma yiliphi ilizwe, nxa kumele uye kumantshi uyisibotshwa, ungayekela ukuya khona ungaphi isizathu, uyanikwa i-warrant of arrest elamandla okuthi mhlawumbe isingakukhiphela ibail oyabukiyo ngaphandle nxa ungafika uchasise ngokugcweleyo ukuthi kungani wehluleka ukubuya emthethwandaba ngalelo langa. So asiyonto entsha i-opposition yakwenza suku zonke ukuthi kungcoliswe ilizwe, kungcoliswe uhulumeni.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho kumele luphindwe ngoba olwaqhutshwa ngoNcwabakazi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Amalunga edale lePhalamende namhlanje yahlangene kobulawayo ihlaziya ngokuphathelane lokusebenza kwadala leli. Lomhlangano ukhangela okwenziwe ileli dale eminyakeni emihlanu edluleyo, lokuthi eminyakeni emihlanu elandelayo kuzalethwa ngokuqokobani ekusebenzeni kwaleli dale. Udaba lolu seluphiwa nguAnastasia Ndlovu.
Lumhlangano wezifundo ubukhokhelwa ngumlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda, yena uchasisa kabanzi ngenjongo yohlelo lwabo lolu.
We're looking at the current parliamentary strategic plan 2019 to 2023, covering a period of 5 years, and we're looking at the key result areas of the strategic plan to see how best we can improve as we craft the next strategic plan of parliament.
Eqhubekela phambili ethi ekuphawuleni kwabo bazananzelela labantu abakhubazekileyo.
We expect the strategic institutional plan to be more impressive in its intention, to be inclusive in terms of all corners of Zimbabwe, as well as the peoples of Zimbabwe, including people with disabilities.
Umdenda uchaze ukuba lo ngumnyaka wakhe wokugcina esebenza edale lePhalamende.
Should be my final match before I sit down and rest and perhaps enjoy life. How I'm going to enjoy life, don't ask me. But I want to enjoy life. Not that I'm not enjoying life now. Now it has been... It has been and it will be tumultuous as we strive together to make our parliament a world-class parliament that is people-driven.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Benny Moyo uchasisa okungabe kuhloswe lidale lePhalamende eliqhube umhlangano lo kobulawayo.
Siyezwa kuba umdenda
ukuthi term yakhe yokugcina le ngokubona kwami kuyinto enhle leyo umkhokheli kuthiwa ngesindebele usina wedelwane uyabona sefi yokuphethelweni we-term of office yakhe uyachiya kuhle siyambongela siyamtshayela ihlombe
abangene umhlangano lo bagoqela amalunga edale lephalamende asanda kukhethwa nguZulu kukhetho oluqhutshwe ngoncwabakazi ngimele umsakazo we-studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Bahlaba omkhulu umkhosi abebandla eliphikisayo LCCC besithi lokhu beqhubeka bewotshwa mahlayana amanye amalunga alo. Ukuhlaziya loludaba lomumo nje oselizweni jikelele usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo walebandla eMathabeleland South. Umnumzana Umoyo uxoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owaye kubandla le-MTCT kodwa okwamanje osekubandla le-ZANU PF.
Umuntu nxa kuthiwa ubotshiwe dadewethu umthetho weZimbabwe uthi uyabe ungalacala uze uye kumantshi uze uyogwetshwa kulapho okuzathiwa ulecala khona so abantu nxa besetheswa amacala njengosithatha umzekelo sokababa uMkhwanazi lapho amapolisa athi khona ayamdinga ngokuthi wake wabalekela elinye icala yena kunokuthi abe sesiye emapholiseni mhlawumbe lamaloya yakhe ukuthi le warrant of arrest elithi ngilayo maybe ngangigula lelo langa ekho ngabuyanga ecourt kumbe lelo langa ngangifelwe ngasesehlule kubuya ecourt yena ahle atshaya gadi ibhasa kwamanye amazwe abe sesiyakhuluma ngokuthi uyahlukuluzwa so umuntu usezayekela ukubotshwa yini ngokuthi uku-opposition umthetho ufaka abantu bonke ngokufananayo ayelingena mina nginje ngisaku-opposition kwelinye ilanga ngaye ngaphuza ecourt ngikubheyili ngacina ngingenile phakathi ngakuqedisa ukuthi sicala la ngiphakathi ngeke ngithi lokho kwayenziwa ngoba kayikuopposition kwenziwa ukuthi ngaphuza uya ecourt bani so okuningi okwenzakalayo nje kuyabe kudingwa ukuthi kungcoliswe ingikhaya ngoba kuthatshiswa abathizeni abangaphandle abaye babafuna ukuthi bathole indlela zokungena eZimbabwe ngokukhuluma ngendaba zama-human rights siyakubona kuyenzakala kubo kwenzakala kubo Libya siyakubona kwayenzakala kuba Afghanistan kodwa la manje indaba zakhona nxa sezibuyela uthole kwakungela bufakazi kodwa kibo khona lukhetho kuba America sakubona kusenzakala ngesikhathi sekuhamba
ingqobe isikuwe mnumzana moyo
umhlaba ukhangela umhlaba ubhekile ukusukuluzwa kakhulu kwamalunga ethu kuyinto eyenziwa ngabomo ukubana bekwazi ukuthi baluzile election thina sihlala emakhaya siyakubona ukusukuluzwa sikukhangele ilunga lethu elinye libe libotshiwe nje ngalifika kuthiwa kalila cala ngingabe utsho mina yikuthi nginje nami nginje ngomunye wakhona ukuthiwa khona ngokhetho sathathela abantu bezano PF amaphepha abo angasiwo maphepha angabo kanti kungamaphepha bebhala amabizo abantu befuna abantu badlulekiwe siyavota okungekho emthethweni isadaki libandla iZimbabwe ephathi kwaele signature ethi khona basebenzisana ndawonye kumakhetho azayo wonke ngasinanzelela ama-constitution yeZimbabwe kanye le-SADC ikliye ukubana ukhetho kumele kube ngolukhululekileyo kodwa namhlanje uyemba phansi ngibe sesitsho mina ukuthi kuqumbe indlala yabafowethu into esikhulumayo yonke iyangimangaza ngoba ukhetho lolu lingananzelela akula muntu ongaziyo ukuthi lukhetho olutshontshiweyo
yebo sezwa uyahleka lapha umnumzana Dube kungabe kuyikuyini umnumzana Dube
sifanana lo mama lwana okwaso ukuthi umntwana akasikwe phakathi laba bathi umntwana akasikwe phakathi bayakwazi mhlophe uyenza ngabomo nje ubaba umoya uyakwazi ukuthi akuzake kwenzeki ukuthi lizwe lile mthetho yalo lilama organs alo afana labo zeki kube sokuthiwa enye organ kwelinye ilizwe kwenye indawo izabuyizwa ukwenza ukhetho kodwa into abayikhulumayo befuna ukungcolisa ilizwe leZimbabwe ukwenzela ukuthi kuthiwe iZimbabwe into azihambi kuhle ukwenzela ukuthi kungabi le investment ukwenzela ukuthi abantu bangatholi ukuthi baphile kuhle elizweni labo lokuzalwa kwabo, thina sithi lizwe kaliyakhwe ngabanikazi bayo. Njalo ungathi uyakhuluma khonoko kuyikuthi wasuka ku-opposition wayebandlela elibusayo ngobulibona ukuthi yilo lo dibandlela lomgogodla elilomsoco elilenhliziyo ekhalela ukuthi ngaba bantu bayaphumelela elizweni labo. So kuthiwa ulambile uyabazwa bethethisa abantu besithi abantu bazavotela i-chicken it xa lithwala abantu uyazwa kuthiwa hey abantu kunje kunje ukusibona ukuthi umuntu nje abamazi yikho bezahlala nsuku zonke nxa kuphuma impumela zokhetho bemangala bagcine sebeqalisa ukusithethisa njengoba endthiwa nje kadeso babesithi hayi yindlala kodwa ubemphila laye sisebenza kwesike sasebenza futhi sonke nxa sengaba personal sike sasebenza sonke sibili ubaba umoya uyakwazi ukuthi ngumuntu okhutheleyo okwazi ozisebenzelayo ozidilelayo
ukuthi ngumvalelise kahle umfowethu okumthela ukuthi abantu bezimbabwe bakhulumile bavotile bavotela i-opposition yona leyo
lapho sizwe umnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo we-CCC eMathebeleland South exoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandlale MTCT kodwa osoyicela ngale kuzana PF belo standekile emhlanga we-Studio 7. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokucitshwa amahlayana kwamandla kagetsi osokuyimvama kulezi nsuku lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluzaba yimbali yayizolo. Inkampani yezesayithi udubo lolu lubangelwa yikuthi kulesitiji esiphehla amagetsi esifileyo ewange esisalungiswa. Untungameli Nkomo uxoxe lolwela malungelo oluntu mnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuze ahambe. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve kwabalanda avuke ngekho. Ngikhuluma nje enkulumane ntambama abengekho. Indawo ezijeneyo suka uzuzofika kumagwegwe bekungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankholwa vele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile impilo emnandi, bethatha abantu ababo bebafake ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yakho. Yike ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo. Ngoba uma ilizwe amagetsi ethona engekho, kutho ukuthi lo mnotho welizwe kawusoze uthuthuke ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke umnotho uthuthuke kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise. Kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu kumbeni bazifake ezihlalweni besithi bayasebenzela abantu abakwenza.
Mnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzene bomama sixoxa labesifazane ngokuza kwenzakala elizweni kusimo esikhona manje ngemva kokugcotshwa kwabaphathintambo bakahulumende lapho kulenani eliphansi kakhulu labesifazane. singekehlukana nesihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo zentuthuko. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Praxitis Jeremiah
ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.